kuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment imboni ngani ngikomentile even kwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa lwana ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-athletiwe mina ngahlala ebhenkini they refused even ukunithinta bethi imali bayifuna I think even eZimbabwe kunjalo no money no service it's only that iqiniso lona libuhlungu but honestly speaking umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso we are nangakwazi responsibility
so manje akuzisa ubuhlungu lokho
ubuhlungu kuyazisa but liqiniso njalo
ye ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyelatshwa eZimbabwe khona ngani yikho phela
Baba dube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona especially when it comes to budgets umama lwana umzwile ukuthi breakdown yakhe uyenze njani kule I've heard abantu abanengi vele abokuthi umuntu wakhona ngazithwala especially lapha eBotswana eduze they toss the border umuntu ezobelethela lapha nakho sebafaka ama policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi foreigner ubelethela ku government 3000 okumele uyikhuphe so uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe mina I will say it I know abaningi bazanithethisa but iqiniso libuhlungu singangani sibona lapho kungani kungcono khona we forget about solving our own problems sicina sesi exhausta ubuntu bendawo yona leyo that is a fact
so vele abantu kumele bezilungisele kwabo liko kujola lapha manje
abantu kumele bezilungisele kwabo Baba Dube it's so sad ukuthi iSouth Africa is the youngest country ngeindependence kusadeki la. So it's sad ngoba even our leaders they don't bother to fix izinto ekhaya bengagula they fly to South Africa. And the next thing that we go to South Africa kanti iyabinganani shwa yini South Africa yangkhona wese umuntu lwana ngumuntu ooperator uzile ukuthi ukhulume wathi. Laye umuntu kuthina sokusiba too much iqiniso lihle kuthina sokusiba too much ngoba we don't focus on fixing our own things but we become too comfortable ngama situations aza abe zama ukuthi sincede ngaleso sincediseke ngaleso sikhathi yeah starting from our leader